sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zimbili ngompalakazi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
By Wednesday amabhenga bese ngelaye ibhonothi kuma votes abo abantu bese bewathethe wonke sasingawucabanga ukuzaba njalo sibe silandile abanye bezosicela ukuthi khona manje kungenziwa kanjani. So okukhona kathesi ukuthi sisahlana la amabhenki sibone khona iway forward yethu injani.
Amabhanga amanengi abikwa esephelelwe imali esanda kwethulwa eyama-bond notes.
Ezinye indlela engiqonda ngayo abantu ngani besaba ngoba kuma-demonstration amaningi sesifuna abantu bebotshwa, abantu betshaywa, abantu benyamalala. So ngenxa yakhona lokho abantu besaba ngenxa ye-history ye-brutality futhi uhulumende okhona uyanyemezela abantu, uyavalela abantu, uyanyamalalisa abantu.
Omunye wabaziwa ngokutshengisela besola ama-bond notes umnumzana Ishmael Khawuzani owetajamuka sesijikele uthunjiwe ngamapholisa izolo watshaywa kabuhlungu. Kwezemidlalo, amaqembu enguqu aqede kuzinga laphezulu kungalane ye Southern Region Soccer League azadibana kumncintiswano we-Joshua Mqabuko Nkomo Top 8. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabhanga amanengi abikwa esephelelwe imali yama-bond notes yona ethulwe ngomvulo libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Unompumelelo Moyo usibhalo ludaba.
Ekhuluma le-Studio 7 ngemva komhlangano lezakhamizi kunye labasakhulayo bakobulawayo oqoqwe inhlanganiso yebulawayo Residents Association le-National Youth Development Trust, umsekeli kasibalukhulu we-RBZ umnumzana Khuphukile Mlambo uthi amabhanga awasela ama-bond notes ngakho-ke wonke asecela enye imali.
By Wednesday amabhenga bese ngelaye i-bond note kuma-votes abo abantu bese bewathethe wonke sasingawucabanga ukuzaba njalo sibe silandile abanye bezosicela ukuthi khona manje kungenziwa kanjani. So okukhona kathesi ukuthi sisahlana la amabhenki sibone khona iway forward yethu injani singayihambisa kanjani, but nasaprinta $12 million ama-bond notes and asifuni ukuthi ama-bond notes agcwale nje kumarket, kodwa kasifuni futhi ukuthi sibange ama-shortages. So ufanele sikhulume nobhenki ukuthi wena ibalance singayithola ngapi.
Uqhubeke ethi abemaphandleni labo somabhizimusi basebenzisa ibond irand lepula, ethi labo abathenga idola lemelika ngebond kubo siphatheleni kobulawayo ababekwazi ukuthi bayaqilwa ngoba basuka lapho baye ebhenka leyo mali bathole inzuzo.
Ngoba sengizwile abanye besikhona kule exchange rate yamabond lamadola, kodwa izolo bengisekhezi ngangena ngathenga amanzi bantshela ukuthi amanzi ayi-50 cent, ngathenga iy'mbodlela ezingu-4 ngababhadela nge-$2 nge-bond note bayithatha one-to-one. So kunjengise something okutsho ukuthi khona emakhaya ngibona ngani abantu bayakwamukela ukuthi i-bond note ijintsha one-to-one le-US dollar.
Umlambo uthi baphakathi kokukhulumisana lamabhanga wonke eZimbabwe ngendleko eziba khona lapho abantu bethatha kumbe begcinisa imali yabo ebhanga ngoba iphezulu kakhulu, ethi uyajabula ngoba isilinganiso somthelo ozalwa yileyo ebolekwa emabhanga sesehlile uma kuqathaniswa leminyaka edlule.
Ukuthi amabhanga nxa sehlile ukuthi awuthole izimali kwenza indawo abuye Reserve Bank asilaka asenelisi lokho ngoba asila i-local currency yethu. So asila amandla ukuthi sibavalele, kodwa sikwenzeka ukuthi sikhulume labo sibakhuthaze ukuthi behlise ama-bank charges.
Unkosikazi Langelihle Sibanda ka Ward 14 kobulawayo utshengise ukukhathazeka ngokuswelakala kwebond emabhanga ngesikhathi bekhanyelele ukuhola.
Since amabond notes engalandanga ukuzoiza i-cash shortage, kuyinokuzasipha imali yokuthi khona abantu behole imali zabo zikwanile. Since ibond note ingasebenzi khona lokho, izavela ngaphi imali yokuthi abantu bethathe izimali zabo zikwanile.
UStanley Moyo osakhulayo ubike ukuba ibond note alibaletheli lutho njengesizwe.
Sikhayelela ukuthi mhlaka 1 uzoyefika umhlaka 16 i-activism vela. Sinazele laphana ukuthi ibond note laphana lona vele alisiletheli lutho la eZimbabwe la. Ibond note is fake. If you try laphana ingwazama ukusikretha laphana ngiphephi ngilembe limhlophe. Uyabona kuyaphuma ikhala laphana.
Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo indwendwe emabhanga iya ikhula abantu bashona belindile kodwa akulamali abayitholayo labo abalenhlanhla baphiwa amadola angamachumi amahlanu ngelanga kumbe amabond angamachumi amahlanu kodwa indwendwe azipheli. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Omunye wababotshwe ngomvulo ngaphambilini kokutshengisela phezu kokwethulwa kwemali yamabond notes umnumzana Ishmael Khawuzani onhlanganiso yetajamuka sesijikile ubikwa ethunjwe ngamapholisa ensitha izolo watshaywa kabuhlungu. UKhawuzani ulomfo wabo obulawa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ngesikhathi sika 2008 ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF. UKhawuzani ubikwa ephuke unyawo njalo esesibhedlela eHarare. Asenelisanga ukukhuluma laye. Abanye ababebotshiwe ababalisa isikhulumeli setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi bakhululwe izolo ngumthethwandaba. Kuyona le iviki bekukhangelelwe ukuba lokutshengisela zinhlanganiso ezimbalwa ezibalisa yona itajamuka iZCTU lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe bonke besola ukusungulwa kwamabond notes. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokutshengisela lokhu.
Bona zani kungabe kulezi ndaba ezimbala. Okuqala ukuthi bona labo ababeqoqa ama-demonstration yankhona zange benze i-grand route eyaneleyo. Ngikhuluma nje nami kade ngingakwazi ukuthi ama-demonstration yankhona yabekhona. So isikhathi yakhe ukuthi amajagala asuke eqoqa izinto lezi ngendlela encwele. Sengazange ngilobhalise abantu ku-ground. Kodwa izinto zankhona ngiyabuzibane kumaphephandaba. And then second, I think because i-state ngendlela endifunda ngayo abantu ngani besaba ngoba kuma-demonstration amaningi sesibona abantu bebotshwa, abantu betshaywa, abantu benyamalala. So ngenxa yakhona lokhu abantu besaba ngenxa ye-history ye-brutality futhi uhulumende okhona uyanyemezela abantu, uyavalela abantu, uyanyamalalisa abantu kusukela ngo-1983 kuze kube khathesi. Abantu babesesaba ukuthi bangatshengisela engxenye umuntu angathine senyamalele kumbe sesejele betshayiwe.
Manje kuyini okungenziwa ukuze benelise ukuba lesibindi?
Yeah, I think laqoqa ngkhona laba baqoqa ukuthengisela ngkhona kumele beqoqeke labo bengakho ukuvuka hayi isibindi kule demonstration engazange beqoqa abantu kuhle. Okuqala abaqoqi bangkhona yilaba lomlando ukuthi behlele izinto zabo kuhle ngoba ubona sani bahlela ama-demonstration abo emanyisipeli bengazange bengene ku-ground. Yi-problem. Okwesibili, ama-demonstration a-organize ama-political parties. Abanye abantu babengafuni ukuthi bengxenye ama-demonstration a-organize ama-political parties. Kodwa nxa kuyinto kazulu wonke abantu bengayisekela. So khona lokhu kuqakathekile. Into okuningi siyabuthibaleka izibhedeni ukuthi kade kule demonstration ne-demonstration yakhona iseyibili. So ama-demonstration yinto a-organize i-newspapers, yinto sexist. These things are organized on the ground. Akhona in elite places and in newspapers.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amadolobho amanengi elizweni abikwa esalela muva kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuphanjaniswa ngabezombusazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso yeCombined Arara Residents Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo uthi ngesikhathi amadolobha omhlaba enanza ilanga lokuthuthukiswa kwawo ukufika kusimo seWorld City Status aweZimbabwe lokhu esalela ngoba kulokuthile okudingakala ukuba lokhu kwenzakale.
Kumele kube lalokho okuthiwa yivision kumbe ugwalo olutshengisa ukuthi ngathi city iyangaphi. Kumele sibe leplan yokuthi siyangaphi. Siyakhali kule London plan, kule Joburg 2040, bayavumelana baya khona ngale ikuza ukuthola ukuthi sivumelane sibe le social contract. Okugcina umqoka nxa uyi world city status okuqala okuphezulu kulendawo ngama social and economic rights, i local authority kumele i deliver.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ya Harare Residents Trust umnumzana Albert Mazula uthi lokhe amadolobha weZimbabwe ekhatshana kulesi simo singakhangela indlela ehluleka ngayo ukusebenzela uZulu inkinga ezifana lokusilela kwamanzi amadamu lemigwaqo kubhahile.
Ungakhangela iCaledonia ile mnyaka phose efika i16 bekhona ngale. Ithara abalayo ngeyakhiwa yiPortland Cement. Cement ngabe cement, I think iPortland Cement oyilafaji. 5 kilometers kuphela. Otherwise akula mgwaqo. Bala population abathi bona efika more than 70,000 kule clinic 1.
Izakhamizi zihlala zikhonona ngenduba ezinje lezinye kuziphatha amandla amadolobha. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi idolobha ukuba libe lidolobha elimqoka lilokuthile okumele likunanzelele okukhanya kungasenzakali eZimbabwe.
Kulama esingathi ngesikho ngama milestones. Esibasebenzisayo sasikhangela ama-milestone enjengokuthi amanzi aphuma empompini anathekayo, imigwaqo ehambekayo, elamagetsi ebusuku, impompi leziyana amapipe lana amasuwa lana asebenzayo.
Umlilo uthi ngenxa yalokhu amadolobha amaningi kugoqela eleHarare elifuna ukuba lesimo seWorld City Status ngomnyaka ka-2025 gasoke ekwenelise lokho.
Within the next 5 years sikhangelela ukuthi ngo-2016 sigijimisa udaba lamanzi, ngo-2017 sikhangelela idaba legrowth, kuningi-ningi okunye okuthiwa ngama-agglomeration okutsho ukuthi amabhizimisi kumele bahlale phansi bavumelane badilive singathi yi-economic growth. Awusozi upho ngofika kuWorld City Status ungahlala ngaphansi waxoxisana labantu kwaqhunywa ngendaba zonke ezinyengininge zabo spatial transformation, indaba zokuthi iland ibanjwe njani ngoba abantu babo ngokuhlaliswa akuqedakala ukuthi siyangani.
Ingcwethi kwezokuhlelwa kwamadolobha ama-town planner bathi udubo olukhulu ikungenela kwabezombusazwe lokuhlaliswa kwabantu ngaphandle kwemvumo yamakhansili. Ingcitshi ezisebenzelana lecouncil yedolobha zithi leli dolobha liqhubekela phambili ngemizamo yabo yokulwela ukuba yi-world class city ngo-2025. Lisebenzisa indlela yama-100-day plans phansi kwamakomiti atshiyeneyo aphatheka kumisebenzi etshiyeneyo efana lokuthwalwa kwabantu, ukutholiswa kwabantu amanzi, ezempilakahle, ukuthwalwa kwezibi lemithetho yamadolobha zesithi abahlaliswa ke ngokungekho emthethweni kumadolobha bazasuswa kuphela noma kungathatha isikhathi eside okuyinto evame ukubangelwa ikuphuza kwemithetho ndaba. Amadolobha amaningi akhala ngokuthi kulokungenela kwabaphathi ntambo ababona ngokubusa kwezwabelo lamadolobha kumisebenzi yabo beqotsha iziphathamandla eziqakathekileyo betshiya amadolobha esebenza labantu ababe bephethe izikhundla nje kuphela zingayisizo zabo okubuyisela muva intuthuko yamadolobha. Umphathintambo wezokubuswa kwamadolobha umnumzana Sevia Kasukubere uhlala esitsho ukuba akula nketa betshabi kwindlela asebenza ngayo esebenzisa amandla akhe ezombusazwe ethi ungenela kuphela ezolungisisa ubutshapha obukhona kumakhansili elizweni ukuba esebenzele uZulu kakuhle. Ngimele iStudio 7 Harare nginguMark Peter Ntambe.
Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kwele The Gambia luthi umongameli Yahya Jammeh yena oyaziwa njengontando kayiphikiswa njalo osele minyaka engamachumi amabili lambili esembusweni unqotshiwe kukhetho lwayizolo. Lolu gatsha luthi obemela ibandla eliphikisayo umnumzana Adama Barrow unqobe uJammeh ngesilinganiso esifika phose ichumi ekhulwini. Luthi njalo uJammeh uza kwamukela limpumela lanxanje na engakatsho. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga sambuza ukuthi kukhona na okungafundwa iZimbabwe kukhetho lolu.
Abadala bathi vele izikhathi zonke kuvamile ukuthi sikubone ukuthi okunjengafuna ukusenzakala uma umuntu ethe wagida emdangweni waba nguye yedwa isikhathi eside wagcine sekhohlwa ukuthi abantu phandle vele bona bambona njani njalo bacabanga njani ngomgidi wakhe. Indoda lokho besehlala isikhathi eside embusweni ube sebuse for 22 years singakulibali iminyaka eminingi le ngeqiniso elikhona ube vele esekhohliwe okuningi okungabe kuyisifiso lezithakazelo zabantu belize lakhe. Yikho kumenze wagcine luzi elekthini le njalo futhi okunye usuke walibala inkulumo yabadala leyani ethi kusina kudedelwane.
Sikhona na isifundo esingasithola thina njengelizwe leZimbabwe mhlawumbe ikakhulu esingatholwa libandla elibusayo ibandla likababa uMgabe la mabandla aphikisayo?
Ye izanu ngithemba iyakunanzelelisisa konke okwenzakalayo njalo iyakulandelela konke okwenzakeleyo. Ilesifundo esikhulu nangingaphambanisi okumele isifunde la mabandla aphikisayo eZimbabwe lawo alesifundo esikhulu okumele asifunde entweni le esehlakalo sikaYahya Jammeh. Okokuqala ukuthi kumabandla aphikisayo kumele afunde ukuthi nxa engenza izinga lokuthi wonke amabandla aphikisayo ahlanganisa amakhanda athi gwaqa wonke abe nomuntu oyedwa angamfaka abe ngumuntu ozamela amabandla lawo ku-election esingathi ngesilungu phecelezi i-coalition.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Ku-Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lwetale lephalamende olokuqoqa imbono kaZulu phezu kwemali yama-bond notes. Kambe lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabandla aphikisayo kwele Indonesia yiwo abikwa ebekhokhela ekutshengiseleni okwenzakale esigodlweni salelo lizwe iJakarta. Abesimuslim besola usibalukhulu waleli dolobho besithi uhlukumeza abesimuslim ngoba engumKristu. Inkokheli yezombusazwe kwele Cyprus sivumelene ukuvuselela inkulumo zokukhumisana umlotha ngemva kokungavumelani endabeni ezithize ebeso kufake lezi nkulumo engozini yokubhidlika. Umanyano we-United Nations uthi umongameli Nikos Anastasiades usevumelene lo Mustafa Akinsi ukuthi bazahlangana okwensuku ezine eGeneva ngenyanga ezayo. Umsakazo ngomsakazo wenu balaleli umsakazo olipha indaba ezimqotho umsakazo we Studio 7. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lesivumelwano seRussia lesigaba seAbkhazia esazihlubula embusweni wele Georgia.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usanda loba isivumelwano sokusungulwa kwebutho lomanyano phakathi kwelizwe lakhe leAbkhazia, okulilizwe elibikwa lahlubuka kwele Georgia. Isigaba seAbkhazia kanye leseSouth Ossetia siyemukelwa ngele Russia lamanye amazwe amancane asekela umbuso kaPutin njengamazwe azimeleyo ngemva kokuhlasela okwenziwa iGeorgia ngele Russia ngomnyaka 2008. Ele Georgia lona libona lezi zigaba njengendawo eyahluthunwa ngele Russia. Lesi sivumelwano sokubumba ibutho lomanyano sivumela ukuvulwa kwenkamba zebutho lakwele Russia eAbkhazia kanye lokuthunyelwa kwezikhali lamasosha aphansi lasemoyeni njalo lalelo butho nxa kungaba lokuhlaselwa kwalindawo liyabe liqondiswa ngumkhokheli webutho wakwele Russia phansi kweziqondiso zogatsha lwezomvikela wele Russia. Ugatsha lwezobudlelwano beGeorgia lamanye amazwe omhlaba lisole kakhulu lesi sivumelwano lusithi la ngamanyathelo ajonge oqalo lokubangela ingxabangxoza emhlobelweni lo njalo kusephula imithetho lelungelo lombuso okhululekileyo weleGeorgia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana John Kirby wethule umbiko ethi ilizwe lakhe kalisekeli ngitsho lakancane isivumelwano lesi phakathi kweRussia lesigaba seAbkhazia esahlamuka sazihlubula embusweni weleGeorgia. Ethi uKirby kasisekelwa iziqondiso lemithetho elawula ukusebenzelana kwamazwe omhlaba lesi sivumelwano. Waqhubeka ethi uKirby eleMelika kalemukeli njengamazwe alozibuse opheleleyo izigaba lezi ezazihlubula embusweni weleGeorgia ezeAbkhazia leSouth Ossetia njalo lisekela inkululeko egcweleyo yeleGeorgia lonake elazikhulula embusweni weleRussia. Ngakho ke eleRussia kumele lilandele iziqondiso zesivumelwano sika-2008 sokususa amasosha alo endaweni zeGeorgia zonke ukugoqela iSouth Ossetia leAbkhazia ukuze kuphendlwe indlela yokuthunyelwa kwencedo endaweni lezi.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lobudlelwano beRussia leAbkhazia. Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu aqede kuzinga laphezulu kungalane yemiklomelo eSouthern Region Soccer League azadibana kumncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Top 8 ozaqhutshelwa koBulawayo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba sekwaterfinal yenkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Trukum Top 8 izadlalelwa enkundleni ezimbili ezibalisa eWhite City leLuveve kusasa. Enkundleni eWhite City kuzadlalwa imidlalo yesipasika Group A lapho iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala khona leqembu leTechnosphere ngehola lechumi lambili kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leZPC Wange lizadlala leTalent Vision. Enkundleni eLuveve kuzadlalwa imidlalo yesipasika Group B lapho iqembu leBlack Boots elizadlala khona leliyamagagasi ngehola lechumi lambili kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leZetara Bulawayo lizadlala leBantu Rovers. Amaqembu azehluleka ukudlulela phambili ngemva kwemidlalo yequarterfinal azathola amadola angamakhulu amathathu kuthi azaphelelwa ngumphako kusigaba sesemifinal azaphiwa amadola angamakhulu ayisikhombisa. Iqembu elizaphakamisa inkezo yokupheleni komncintiswano lizathola inkulungwane ezimbili lamakhulu amane zamadola aseMelika. Iqembu elizanqotshwa kufinal lizaphiwa inkulungwane eyodwa lamadola angamakhulu amahlanu. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kulabaqeqetsha abalichumi lanhlanu abaphutshe izifundo zohlobo lwe-CAF B ebeziqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Ekhuluma ekufikeni emaphethelweni kwalezi zifundo omunye wabaqeqetsha abakade bephatheke kuzo uzibonele Ncube oweqembu le-Amagagasi uthe ufunde okuningi okuzamphathisa emsebenzini wakhe.
Kuningi esikufundileyo ikakhulu okugoqela imithetho yebhora, ukudla, indlela okumele sifundise ngayo abadlali. Ngibona ngamsezo omsusa kubalula ngoba sengilakho ukuthi ngibe kwazi ukuthi abafana bami kumele ngibaphathe njani, ngibalungiselele ngingakaze ngiyetrain nayo sengikwazi okumele kwenzakale.
UNelson Matongorere, uGibson Omela kanye loTaurai Manguiro yibakade befundisa laba abaqeqetshi abagoqela abanye abasebenza kumaqembu adlala ku-PSL abafana loLuthaku Shariwa weqembu leMutare City Rovers kanye loTry Ncube weqembu leBulawayo City. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
kuthi Woza Woza Friday my darling Woza Friday umsebenzi
Selincunywe kakhulu igigi labaculi bezokholo elisanda kuqhutshwa eHillbrow Theatre kwele South Africa. Kuleli gigi abaculi laba bathole ithuba lokutshengisa uZulu abadume ngakho. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekudibeni amqembu ezomculo edlula ijumi lambili eHillbrow Theatre esethula inhlobo nhlobo yonke yemiculo yezokholo. Kuleli gigi ebeliqoqwe ngumculo wezokholo odumileyo uSisitho ozibiza Queen in Gospel ndawonye lenkampani yakhe eSizo Promotions kanye leye ekhaya neighborhood security. Abaculi bangene bediyazela phezu kwekhapethi ebomvu nocwazicwazi obubiseceleni bucecisile. Le yinto etshayelwe umpululo omkhulu njengoba bekungokokuqala kunengi labo ukuhlonitshwa ngalolu hlelo. Kwazise leli gigi belicubene lezigitazayo ebezivela kumemezeli uDJ Nyonis.
Bangene kwebantu izigilamkhuba ezivelela kwele Harare esezitshontsha amehlo abantu. Challenge. Kulabo mama ababili abatholakale ebutcher yase discount besilwa bebanga ithawulo besithi lulusu. Challenge.
Impumelelo yaleli gigi ilethe intokozo enkulu kuSisitho.
Ngizizwa ngijabula siloku manje sa ngoba lokhu kuyasibonisa ukuthi umculo wakithi ngeke ufe. Ngoba lokhu monana siloku esilako khona lapha la kuvile sokuyazi lezi lebwa uyabubona silukuthi hayi umculo wethu uyaphambili. Labaculi into engichaza kakhulu nje ukuthi sihlangane namhlanje singabaculi sibanengi. Kuza lama drinki sihleka sindawonye kukhombisa ukubambana lokuqhubekela phambili. Yikho sikufuna singama artists.
Umculo odumileyo kwezomdumo werumba uMartin Spanda owendolwane Super Sounds obungumhlonitshwa kuleli gigi laye umatshayele ihlombe abezokholo.
Kuyabukeka kakhulu ngoba ukhombisa ukubambana kwabaculi and kuyinto eyiyo fanele ukuthi yenziwe ngabaculi kuso sonke isikhathi ngoba singama role models kufanele sibonise umphakathi ukuthi thina sibambene ngakho sinayo ipotential ukuthi singabahlanganisa singahlanganisa abantu abaxabanayo kungakho lomcimbi ubusisekile ngendlela eyisibonakaliso.
Inhlobo nhlobo yezomculo ebisethulwa kuleli gigi yiyo ethathekisa abaningi bezikhona ezodileyo. Kube khona ezabomasikhandi. Sekusiba khona eze sicadamiya. Kati ke bezikhona ebeziqala zize ziphela abantu bedladlazela.
Siyabonga Jahalezansi isikhathi isesesidliwe ngomangoye zihlobo ezithandekayo. Olivalelisayo ngontungamili inkomo.